go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 29 Mbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala benomkhuhlane we-coronavirus livalwa ngqi kusasa.
Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke.
Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamathumi amabili lanye.
Mbonanta, nxa kusithi lockdown thina kithi sibili izasilimaza kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe lizavalwa ngqi kusasa kulandela isinqumo esethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 elizweni okulomuntu oyedwa osebulewe umkhuhlane lo. Okwamanje kulabantu abayisithupha abagula umkhuhlane lo we-coronavirus. Kulo yedwa osewabulawa ngumkhuhlane lo. Uhulumende uthi wahlola abantu phose abangamakhulu amabili 198, kwathi-ke abafika 187 batholakala bengela mkhuhlane lo. Abayisikhombisa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Monica Mtswangwa obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe uthi ibutho lizaqalisa ukungena emphakathini namhla kusihlwa. Uthi kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uzalalela enze konke lokhu okufunwa nguhulumende. Intetheli zaba ye-Studio 7, uMlondolozi Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Baningi abantu emadolobheni abadinga ukudla, imali lokunye okumele bekuthenge kungakamisa ukuhamba kukaZulu. Kusesatshwa ukuthi lingakhuphuka inani labantu abangaba nomkhuhlane we-coronavirus elizweni, lapho okulabayisikhombisa asebebanjwe ngalo mkhuhlane. Omunye wabo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Isikhulume samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa aseqalisile ukuya ezigabeni ezishiyeneyo ukwenzela ukuvimba labo abazangena emigwaqweni okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abanye abazavunyelwa ukuhambahamba ngabezempilakahle abalungisa umlilo kagesi, abatshayela amabhasi eZimbabwe United Passenger Company ZUPCO labathengisa izitolo. Umnumzana Edge Mtodi, umsekeli womphathi ntambo ohlangothi lokwethulwa kwembiko, uthi le ntatheli zindaba zizavunyelwa ukusebenza ngesikhathi kuvunjwe indawo zonke elizweni.
The journalists who work for various newspapers, radio stations and TV stations will continue to work as usual.
Intatheli zindaba zizabe zisebenza njengenjayelo ngoba njengelizwe sifuna uba kwazi okwenzakala emaphandleni lasezibhedlela lakho konke okwenzakalayo mayelana lo mkhuhlane we-COVID-19.
Also generally the information to do with the COVID-19.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi abantu badinga ukudla okwamanje lobunye okumele bakusebenzise ngesikhathi kuvinje zonke indawo elizweni.
Kulokuphithizela ekukhona emadolobheni wonke lendaweni zonke abantu bezama ukuthi bethenge abangabe bekufuna ukuthi bekudle. Siyabona kulokuxokozela okukhulu okukhona okwenzakalayo.
Uphinde wathi kukhanya engani uZulu uyakwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, ngakho ke bakhangele ukuthi bazalandela ukufunwa nguhulumende.
Iqiniso eselikhona ukuthi abantu abaningi lumkhuhlane sebewesaba, sokulokwesaba abantu abaningi abasafuni ukuhamba endaweni lapho okuxokozela khona abantu abaningi. Ngenxa yalokho ke mbona ngani even abafuna ukuzisebenza abazisebenzayo bakhona kuya kuba nzima ukuthi bengene edolobheni bethu khona sesibuyile lapha sesizosebenza.
Umnumzana Dinga Muziphuthi omela iBulilima West edayele ephalamende kubandla le-ZANU-PF uthi kumele abantu balandele ukwethulwe nguhulumende.
Asinanzeleleni ke ukuthi ilizwe lakithi kuqakathekile ukuthi sihlale singabantu abathatha amaqhinga kusiya ngokuthi babecetshiswe ukuthi bayenze njani ibukhokheli belizwe labo. Yithi sodwa esingabe singabantu abangathanda ukuzwa ukuthi uhulumende uthini. Nxa siyabasiza kuthiwa sibonakala silokhu sisenza imisebenzi yethu njengenjayelo phezu kokuba sitsheliwe ukuthi ngesingathi siyama.
Ukuthi abantu akumelanga bethuke ngoba ziningi indawo ezizabe zivuliwe.
Indawo eziphathelane lempilo zabantu kakhulu ezansuku zonke ezifanana lezibhedlela, ezifanana lama-pharmacies, ezifanana lama-supermarket athengisa ukudla, zizabe zivuliwe. Abantu besiyathenga kusiya ngalapho ababesuka khona.
Loba nje bekhala abanye abantu elizweni, umnumzana Matthias Vanda uthi uzagcina abantwana endlini ukwenzela ukuthi bengabi lomkhuhlane we-coronavirus.
Angizabe ngibathe ukuthi lingahambahambi lisebantwini abaningi. Lesithi kasihambi siyathena sizitshalele endlini.
Isakhamuzi Warren Park esaziwa ngokuthiwa ngumrewa uthi bazalandela umthetho njalo bazabe befundisa abantwana ezindlini.
Hhayi, mina ngiyabe ngifundisa abantwana bami ngedwa.
Unkosikazi Nomathemba Ncube ofundisa kobulawayo uthi abantu babambeka ngaphansi ukuvalwa kwelizwe.
Sethukile, sikhakhamile ngokuvalwa kwelizwe okuza kwenzakala ngomvulo. Asikwazi ukuthi sizathenga ngaphi ukudla, ukuthi sizaphila njani ezindlini.
Uthi wephula inhliziyo ukuthi abantwana kabakwazi ukuthi benzeni.
Izikolo zivaliwe, asikwazi ukuthi njengoba abanye ngo-form 4 abamele bebhale umhloliso, abanye ngo-upper 6 abamele bebhale, bavele bafunde u-January lo-February kuphela. Sikhangele ingxenye esikhuluma so zizaze zivulwe maybe ngo-June. Abanye abantwana i-O-level, A-level, bamele bebhale ngo-June.
Ihlanganiso ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni jikelele okulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,720 abagula umkhuhlane lo. Usubulele abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 31,700. Ngimele i-27 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abantu bathi bakhathazekile ngokwenziwa nguhulumende loba nje sokulabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Uhulumende ubeke ngolwesihlanu ukuthi wahlola abantu abalikhulu 100 watholakala ukuthi iningi labo kabala mkhuhlane lo osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Omunye wabakhonona ngokuvalwa ngqi kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye unkosikazi Bekezela Khuphe ohlala kobulawayo. Unkosikazi Khuphe uthi okunye okuhluphayo yikuswelakala kwamanzi edolobheni leli.
Bona sitelwe nge-Friday kulobunzima okokuqala ikhesha itholakale emabhenki ukuthi sithenge izinto, njalo imali esiziholayo kazenelisa ukuthi sithole konke esingakudinga for the next coming 3 weeks. Izithiz impupho kayibonakali, kayitholakali, lapho ithola khona ithola ku black market at inflated rates and babe thengisa befuna i cash esingalayo. Bese kufa le nkinga yamanzi. Sivalelwe amanzi city council kusukela nge Saturday leyana bavula nge Wednesday. I think it was Tuesday ebusuku. Ekuseni sesithi siyakhelela nge Wednesday amanzi ahamba kuze kuyela namuhla. Sithatha amanzi ezibhoraneni line yangkhona have to queue for 5 hours. Kona pano yo driving shoulders labantu lithelela li corona yangona yena leyo kuthiwa sihlale endlini siyivikele.
Umnumzana Edi Sibanda ugcizelela esithi amanzi aludubo lapho ahlala khona eCountry Park okuza kwenza ukuthi kungaphumeleli ukuhlala ezindlini ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Aphasithwele nzima sibili i-city council wobulawayo yasincitsha amanzi. Sesile 1 week singela manzi, sithwele nzima sibili. Lokuthenga kwakhona lokho okudliwayo kuyahlupha njani kuzima.
Wothenga ethengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe unkosazana Pretty Mpofu uthi bazalahlekelwa ngamabhizimusi ngesikhathi kuvalwe ilizwe. Uthi bazabulawa yikucabanga ezindlini ngoba labantwana bazabe bengasela kudla bevalelwe.
Thina kithi sibili izasilimaza kakhulu ngoba njengabantu abaphila ngokuthi sichapha amabhodi ukuthi siphile lokuthi abantwana bathole ukudla lokuthi athi sithole ukuphila. Kunzima manje ngoba nxa sesihlezi phansi singasela income ebuyayo, which means sesilahlekelwa into eziningi. sesilahlekelwa ngamathuba okuthi sikwanise ukuthi siphile lathi njengabo bonke abantu. So i-lockdown leyi ayibuyanga ngesikhathi esihle babadube ngoba ize lokusincindezela. Siza kuthi sithi ama loss of income siphinde sithi ama stress yena lawo i-stress kakhulu ngoba nxa usuvuka ungumama uhlezi endlini ungala plan lempilo ungala plan ukuthi abantwana badleni kuba nzima kakhulu. Kuphindwe kuhlangane lokuthi kuzathi kunjalo ngapha i-city council iyavala amanzi bayasivalela amanzi akula manzi ezimpompini ngapha lamagetsi ayahamba akula magetsi kumele sithenge imililo. Inzima kakhulu i-lockdown ngoba nxa kade siphuma sichapha amabhoda sithola sizithengisela lapha kade sithengisela khona bokusiba ngcono lezi nduvo ezikhona ngemakhaya singahlangandazi ngoba labantwana bebehamba ezikolo. Manje labantwana sebevala izikolo sebetshana ezindlini sesibakhakele sesibona bonke ubunzima obukhona ezindlini sokusiba nzima.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF ukhuthaza ukuthi abantu balandele okwethulwe nguhulumende.
Uhlelo lolu luhlelo olubuya ngesikhathi esifaneleyo. Ngingathi futhi njalo luphuzile kancane ngoba izinto kade sesibonakala. Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo. Umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke. Njalo kungabi lo muntu othi yena achiyane lalomqondo ngokuthi ungwale libandi. Akula politics lapha emele sizifake. Kumele abantu beZimbabwe bemanyane, behlangane ekulwiseni umkhuhlane lo.
Umnumzana uChichwa Phulu omele inkulumane edalela ePhalamende uthi uhulumende kalandelanga imithetho yelizwe esethula umbiko wokuvimba elizweni.
I-lockdown iqakathekile ukwenza ukuthi senqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi imithetho ilandelwe. Siyakwazi ukuthi i-constitution kayivumi ukuthi amalungelo abantu enqatshelwe kumbe athathwe kungalandelwanga i-constitution. So ama-regulations la enziwe ngu-president kathesi ngibona ngazani uthethe umsebenzi wePhalamende ukwenza umthetho ukuthatha amalungelo ngama-regulations la ngibona ngani bekufuna ukuthi aqale enze i-state of emergency. Engenza i-state of emergency abe sisenza-ke umthetho wakhe. I-constitution iyakuvumela. Lapha sebesenzela ukuthi kube ne-oversight yePhalamende, iPhalamende ikhangele ukuthi umthetho uphekwe kuhle. Sisenqabela futhi kube ukuthi kube lokunye okwenzakalayo nxa khonapho ngesikhathi abantu bevalelwe ku-lockdown. Siyakwazi ukunenga okwenzakala emnyameni. Nxa kungela ama-journalist, kungela ama-lawyer, kungela abantu abaningi abangakhangela ukuthi kuhamba njani. Lama members of parliament engekho ukuthi akhangele ukuthi kuhamba njani lapho kuhlezi khona abantu. Zimengi izinto ezingenzeka sizibone when it's too late, isikhathi sesihambile. So mina ngokubona kwami yikho kade kumele bakwenze. Ngiyabakhuthaza ukuthi bakhangelisise konke abakwenzayo babone ukuthi bakwenza belandela umthetho.
Akwaziwa ukuthi kuzozalwa nkomoni kusukela kusasa. Abadala bathi sizoyicela isivuthiwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyamemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emazweni anjengakwelemelika, Italy, France lamanye. Elemelika yilo esililabantu abaningi abalomkhuhlane lo okwedlula amazwe wonke emhlabeni jikelele. Edolobheni le-New York kulabantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu, 52,000 abalomkhuhlane we-coronavirus. Usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000 kwele Italy. Emhlabeni wonke jikelele sokufe phose abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amathathu, 30,000. Kulezifundi eziningi ezidabuka kuzwekazi le-Africa ezifunda kwele-China ezehluleka ukubuyela emazweni azo ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus e-Wuhan nyakenye. Izifundi lezi zithi sezihlale ezindlini phose okwenyanga ezine kulandela ukuvala kwendawo eziningi kulelo lizwe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
lo
baba mkhulu babelobola.
njengokulithembisa engakwenza ngeviki phelileyo siqhubekela phambili sikhuluma ngesithembu ngilo mama ke lapha ke unkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu umanyathi ke siqhubeka sixoxa ngakhonokho ke okuthiwa isithembu kambe isithembu siyafunakala yini ebantwini kumbe ke vele abantu sebesisola okunye okumangalisayo ake sizwe ke uthi umanyathi uthini
obaba bayafihla ukuthi lesithembu uyabona bekuloko bese kusenza ukuthi nxa esazi status sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lowo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamnyala kumbe njani ma kuyikuthi uyazi status sowo ngaphandle uyesaba ukuyajela lwana ongale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi ebatshele ukuthi istatus sami yilo muntu ngale phandle simiso but nxade ebengayenzi obaba into eyodwa abanjengomanye abangathathwanga labade bezaba le nhlanhla du bevuke bethethwa manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni inzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe angifuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem yiproblem yami labayithi lwana kakho phakathi abamazi but nxade obaba bengayenza into ibe giye ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi hayi sengithatha lapha ngiloma angidluli ngale sibe sesiyahlangana sihambe emini sonke siye eklinika yonke into esiyenzayo siyenza sindawonye I don't think there is a problem manje iproblem iba khona nxa befihle yikho lapho isithembu esiyingozi khona balazo obaba bonke bale thembu but bayafihla
sicela ukuthi ugqibe khonapho manyati
obaba sibili balesithembu kodwa bafuna usibeke egcekeni yikho sokusenza ukuthi omama abaningi sibe sindle ngoba lami ukuthi ngibe likhwapha ashiye into engingayivuma lokho kube sokusenza ukuthi inani labo mama bangalabo baba nxa sithi umama ongalaba ngithi umama ongala even iboyfriend selisiba phezulu uyabona ngenxa yokuthi ukuthi ngibe likhwapha angiyenkwanise ukuthi ngihlale ngifihliwe uyabona ngangcono ngichazwe ngibe segcekeni kulokuthi ngibe likhwapha lokho hayi so yikho isicelo sami sikobobaba ukuthi bobaba ake lizame ukwenza into zenu zibe segcekeni sikile umuntu ongubaba uyakuya kuye kufuna kadebe sekutshela ukuthi lo mama ngale ngikhaya kafuna umama lwana bekwazi manje mina lami ukuthi ngifihlwe ke hayi bese ngikhetha ukuzihlalela ngedwa nyabonga tu
siyabonga kakhulu ke manyathi ungadinwa lakusasa hayi ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko sithemba lokuthi siyahlangana singamaphilileyo njalo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
yebo zimpapho muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana Thabang Nare oyisizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika njalo ulilunga lenhlanganiso ye-Citizens Initiative yona elo hlelo ngasebulenjini ku-inthanethi olujonge ukubuthanisa imali ezasetshenziswa ukusiza abodokotela elizweni ngesikhathi lapho umhlaba wonke jikelele okugoqela kwele Zimbabwe ulwisana negciwane le-coronavirus kumbe COVID-19. Mzana Thabang Nare unjani futhi wami?
Hayi siphilile Mike, linjani nakhona ngapho?
Hayi siyaphila. Awungitshele okuningi mayelana ngohlelo lolu.
So siyazi nge Citizen Initiative abafane bazi ukuthi kube le cyclone Idai ngo-2019 kwaba lama citizens clinic lizwe lonke eBinga, eMaswingo, eHarare, eMutare kuncediswa abantu abadala abangenelisi ukuthi bethole usizo lwamadokotela ngalolo nyaka ka-2020 njengoba sokwenzakele umhlaba wonke kube le outbreak le-corona so sibone kufanele ukuthi kutholakale indlela zokusebenzelana lezizukulwane zeZimbabwe ukuthi kutholakale indlela yokusiza ikakhulu amadokotela siyazi ukuthi amadokotela lamanesi yibo abahlangana lo mkhuhlana lo ngenxa yomsebenzi wabo sizama ukuthi sithole indlela yokuthi kutholakale i-protective equipment ehlanganisela ama-maski ama-glove lama-overalls angkhona
njengenhlanganiso lithi likhangele ukuhlanganisa imali yona efika 50,000 unigold ubona ngani i-50,000 iyenelisa na ukusiza abodokotela sikhangele udaba lokuthi eningi labo bayakhala besithi impahla zokugqoka zokuvikela umkhuhlane lo abanazo
okuqhathekileyo ukuthi njengoba sibona kufana nalengcebethu yazi nxa kufakwa imali laphana omunye ngafaka iyakhe 10 ofaka 20 omunye ofaka 50 omunye ofaka 100 imali leziyana ziyakhula zibe ziningi so yindlela practical indlela ebambekayo abantu beZimbabwe abasithathana labasekhaya abangasebenza ndawonye ukuthi benze umahluko ngalesi sikhathi sobunzima
ngilethemba lokuthi kulabantu abafisa ukuphatheka kuhlelo lolu cibe ingxoxo yethu utshela uZulu ukuthi kumele bayethi ukuze baphatheke kuhlelo lolu
so hlobo labangane iGoFundMe ikhona izancedisa eHarare koBulawayo eMtare eGweru konke lapho siyabe sithola khona amathuba ukuthi sincedise ilizwe lonke ungahamba kuTwitter udinge iCitizens Initiative uzayithola kuFacebook ikhona i-Citizens Initiative la kuGoFundMe ungathi Citizens Initiative uzayithola khona sifakile sibili ama-poster lama-flyer yonke indawo kasithumezelani isihlobo labangane ama-message ka-WhatsApp sisihlanganise imali lezi sidala umahluko kwelakithi eZimbabwe
hayi thank you so much Tawa ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho
ngiyabonga la Mike thank you
Hayi, mthokazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo C-Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusizi izulukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngalisoze liyenelise ukushayela incingo ngoba sisebenza sisezindlini kodwa lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3PIGMYKE3 iyo ni username yami kwanelo kwanamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo nge Njabulo, igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hobe. Sike sizwe okuphathelane lezokholo lesiKristu.
Uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje silomfundisi Thande kuzintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ilizwi siyalithola etestamenteni elidala incwadi ngamprofeti uEzekiel sahluko samachuma amathathu lesikhombisa indima siyabala indima ezintathu kuphela ivesi lesine sisiya kwelesithupha ivesi lesine lithi wayesethi kimi profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bhekani yakungenisa kini umoya niphile ngiyakubeka imisipha phezu kwenu ngihlumise inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba nginike umoya niphile nazi ukuthi nginguJehova bazalwana abathandekayo namhlanje sihlangana umhlaba wonke ugobise amakhanda abantu becabanga bengaqedi abanye inyembezi zibashisa emehlweni ngaloko kwehlela umhlaba wonke asiyonto evamileyo leyo kuthi umhlaba wonke jikelele uzifumane usebunzimeni usenkingeni njengale ekhangelane lomhlaba okwanamhlanje yikho esingathi lokhu mhlawumbe yikho wabonwa uHezekiel Hezekiel ukuthi wabona isigodi samathambo omileyo kakhulu amathambo into omileyo eyayile mpilo kudala impilo kayisekho lapho sedlulela kwezinye indawo kodwa lapha ke uHezekiel uthi ebantwaneni bakaIsrayeli ethunywe uNkulunkulu lina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova lina sizwe seZimbabwe kundana zonke lapho elikhona zwanini ilizwi likaJehova wena lapho ukhona awukhathalele ukuthi ungaphi kumagumbamane omhlaba zwana izwi likaJehova lilanxa udubekile phela odubekileyo uyafana kwesinye isikhathi lofileyo uyafana nje lamathambo angelampilo uyafana nje lento ebungulahlwa inganakwa. Uthi zwanini ke lina elinjalo elihlangana lobunzima obuchiyeneyo. Namhlanje sihlangana lokunye othi coronavirus. Lokhu kungumbhuqazwe sukela eChina usiyafika eAmerica. Ngakho ngithi mina ngithi lapha kwelakithi sukela eGwembeni uZambezi usangulukutela eLimpopo suka komtare sePlumtree. Zwanini ilizwi likaJehova lingaze lalahla imbeleko ngokufelwa. Imizamo iyazanywa ukuthi kwenziwe izinto eziningi ukuthi abantu baphephe kulo umkhuhlane ongaka. Kuhle le mizamo le iyancomeka. Siyancoma laba abasebenza kwezempilo uzama ukulondoloza imphefumulo yabantu. Siyabonga kulabo abanye ababuya le ndlela ezijine ukubana lo mkhuhlane ungamemetheki. Kodwa okusala kungaze kwenzakale konke, zwana ilizwi likaJehova. Uthi uJehova, lanxa kunjalo ngizahlumisa inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, nginike umoya, ngiphile. Nazo uthi uJehova. UJehova kasinike ithemba lesi sikhathi, kuya kwedlula lokhu othi ilizwi lakhe kalehluli. Nkulunkulu ahlale lathi, asiphephise umkhuhlane lo. Nxa kululaka lukaNkulunkulu sicele uba nalupholiswe.
Akuyiphethe mfundisi.
Umthandazo wethu namhlanje kule ngoma engiyithole esihlabelelweni ithi unabantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke ubagcina ubasiza endaweni zonke. Xa bewela imifula banabo wena, nxa betshiswa imililo banabo wena. Lapho abakhathazwa khona baqiniswa nguwe, nasezilwaneni Nkosi bagciniwe nguwe. Bakhangela kuwe Nkosi labo bantu bakho, bayabonga bakwethembe labo bantu bakho. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ungathinela kusasa untungamili Nkomo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 4930-6040 naku 15460 kHz shortwave. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 lizavalwa ngci kusasa. Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamathumi amabili lanye. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngoGift Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Yes.